Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuNtolanja 2021 uKate Dube. Endaweni zethu lamhlanje, injekiseni yokuvikela abantu kumkhuhlane weCOVID-19 iSinopharm ikhangelwe ukuba iza kwamukelwa iziphathamandla zikahulumende kusasa eZimbabwe.
Abafundisa abantu le vaccine le akuqale ihlolisiswe ukuthi i-right yini for umuntu.
Kukhangelwe ukuba ijekiseni ye-Sinopharm izahlolisiswa nguhulumende ingakahlatshwa abantu elizweni.
Okujayele ukwenzeka ukuthi ifike eHarare ikhangele ibonabe kule nhlanganiso okuthiwa ekhangela imithi yonke ebuyayo eZimbabwe.
Bakhala abantu ngokutshona kwenduna uvezi maduna mafu
kwese ifu elimnyama esizweni. Mbube sekhulula ubaba kodwa ke kuzima ukuwamukela.
Namhla losuku le-Valentine's Day salikethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukhangelwe ukuthi ijekiseni ye-Sinopharm engunda umkhuhlane we-COVID-19 iyahluzwa kwele China iza kwamukelwa iziphathamandla zikahulumente kusasa eHarare ihlolwe kwamahola angamajumi amane lasitshiyangalombili 48 hours ingakahlatshwa abantu abagoqela abongi, odokotela labanye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abezempilakahle bathi lumuthi ngodingakala ngesiphangiphangi, ngakho ke ubhaliswe kuhlangothi lwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe phansi kwesigaba kuthiwa yi-Emergency Use Authority, kulandelwa isiqa somthetho esilawula ngezokungena kwemithi elizweni ese-Medicines and Allied Substances Act. Uhulumende uthi umuthi lo uzahlolisiswa luhlangothi lwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe ungakasetshenziswa elizweni. Uhulumende uthi sewahlolisiswa imithi eminengi egoqela i-Sinopharm owenziwe e-China osukhethwe ngabogatsha lwezempilakahle ukuba usetshenziswe elizweni. Udokotela John Mangwiro, umsekeli womphathintambo wezempilakahle, usanda kutshela uZulu ukuba umuthi lo ukhethwe ngemfanelo nguhulumende.
The Sinopharm vaccine, which has proved to be safe in clinical trials and has efficacy rates ranging from 76% to 86%, and has already been used by other countries in controlling COVID-19.
Lo owe-Sinopharm utholakale ukuba kawula ngozi ngemva kokuhlolisiswa kwawo, njalo usebenza ngesibanga esiphezulu esisukela kusilinganiso 76% to 86% efficacy rate. Njalo ususetshenziswe kwamanye amazwe ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19.
Kodwa owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Madzorera uthi kumele uhulumende acace kuhlelo lwakhe lolu lokuthenga imithi evikela izizalwane kumkhuhlane we-COVID-19.
What we're asking government to do is to give us detailed information about the rollout plan for the COVID-19 vaccine. The rollout plan should include all detail. How many people are they going to vaccinate?
Sifuna acace uhulumende ukuthi luzoqhutshwa kanjani lolu hlelo lokutholisa abantu lumuthi owelapha umkhuhlane we-COVID-19. Akuveze konke okuzokwenziwa.
Kulabanye abantu abathi akuqedakali okwenziwa nguhulumende ngohlelo lokuhlaba uZulu ijekiseni ye-Sinopharm lamanye. Omunye wabo ngumnumzana Sihlobo Nyathi ohlala emakhokhoba koBulawayo.
Hayi, yona i-vaccine asiyisoli, ngatsho njalo thina abanye, but yinto phela esingayaziyo ukuthi si-vaccinelwani. Nxa si-vaccinwa, kuvaccine abagulayo, kuvaccinwa wonke umuntu. Wena uyabuvaccinelani ungaguli? So kodwa ukungayisoli, asiyisoli nxa bezayenza kuhle, kodwa siyabe thina sicela njengabantu nje ukuthi abantu umuntu lokhu uqalise kuyiba abadala bevaccinwe, bona nje uyiba bahambahambayo. Thina siyindawo sona sizihlalele, kodwa asiyisoli nxa kuyukuthi into ezasebenza kuhle ingasoki ukuthi iphinde isigulise.
Lo mnumzana Mthandazo Ndlovu umangaliswa ngokwenzakalayo.
bona abafundisa abantu le vaccine le akuqale ihlolisiswe ukuthi iright yini for umuntu kumbe yinto elande ukuzo experimentela impilo zabantu ngoba one thing into efanele isiyazi njengabantu ukuthi impilo yomuntu iyadura njalo impilo yomuntu ayilandengo yikho apho kumele sinanzelele khona ke khonapho okwesithathu ikuthi igovernment ayenza ama-programs befinyelele abantu akukhona ukuthi abantu bebonele ku-TV akula muntu obulekela i-TV these days abahambile abantu emizini belalele ukuthi abantu isikhathi zabantu iziphi
lokhu kusekelwe ngumnumzana Stalin Ndlovu
ngoba izinto ezifana nalezi zabe zifuna ukuthi kuthathwe isikhathi zicubungulisiswe kube lesiqiniseko sokuthi into ezonjani ezosiza abantu anti so angeke siphonge ukuthi samukele ulutho siswama ukuthi lizosetshenziswa ebantwini abantu bangafa ye lizwe lethu vele kunje abantu bayahlupheka so we can't risk ukuthi impilo zabantu nje uphonge ukuthi ama-China sethi sigave ivasini kona umkhuhlane waqala yiwo wayibona kuyibo abakutholayo kanti I think we need more time ukuthi kudinga ivasini sibile yiwe right asiyala abantu siyawudinga umuntu ongasinceda kulolu gubhane lwe-COVID but hayi isikhathi sabo I think the timing yangikhona vele akuyenzi because ngokubona kwami mina on the ground abantu sebesiba lo mqondo ukuthi ngani abantu abale mali sebethatha i-advantage yethu thina ngapha e-Africa ukuthi bezoyenza izimali ngabo ngezinto zabo abaziqalayo yabona
uhulumende uthi abazaqala ukuhlatshwa ngabezempilakahle asebekhulile labalemikhuhlane etshiyeneyo kulandele abezemfundo labanye okwamanje uhulumende uthi kuza kuba lamajekiseni afika phose izigidi ezingamakhulu ayisithupha 600,000 azathengwa kwele China lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kwele Zimbabwe kwathi abafika phose amachumi ayisithupha 59 batholakale bele coronavirus umkhuhlane lo so wabulala abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1398 eZimbabwe kusukela ngozibandlela nyakenye ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama
usikhuca mfundo solwayo ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi kukhangelwe ukuba ijekiseni le izahlolwa ngemfanelo ingakahlatshwa uZulu
amajekiseni la nxa ebuya uhulumende uzaqala ngokupha abantu abasebenza ezibhedlela labanye okuthiwa ngama-frontline workers okunjengamapolisa labanye njalo eprison abantu nje abasebenza ukubamba abantu yokuthiwa ngama-frontline workers yiba bazaphiwa kuqala kuzosokuzolandela labantu abadala abakuthiwa okhulu labogogo kuzolandela abantu ababegula eminye imikhuhlane njengabo-diabetes labochukela ochukela labo-BP yiba bazalandela kuzokuthi laba bokuqina nje abantu nje ababesele kulala amahlandla layo engiwakhulumileyo yikho kukhanya ngani uhulumende sibili iyabe uyijekiseni useqalisile ukwenza inhlanhla zakhona ukuthi kulungiselele ukuthi abantu behlatshwe amajekiseni kodwa kuyahlatshwa bona abembakhulumileyo kuqala abasebenza omongikazi labodokotela lamanye ama-frontline workers
ye so ke uhulumende yona nxa ibuya ijekiseni uhle ihambise ebantwini kumbe kuyaqala kumele ihlolwe phela eZimbabwe
izathi ifike eHarare okujayele ukwenzeka ukuthi ifike eHarare ikhangele ibonabe kule nhlanganiso okuthiwa ekhangela imithi yonke ebuyayo eZimbabwe yiyo inhlanganiso leyo ezakhangela akusoze kuthatha isikhathi ukuthi ikhangele ibisisitsho lokuthi hhayi le ijekiseni enhle selingayisebenzisa singathathwa-ke ihanjiswe ebantwini asukuthi iyavelele epoti sisiyahlaba abantu straight hhayi
so kuthatha isikhathi esinganani ukuthi abantu bahlolwehlolwe bolaba isisetshenziswa khona ingakasetshenziswa akuthatha isikhathi eside yini dode
hhayi akusoze kuthatha isikhathi eside ngoba le kabe kuyukuthi ivaccine vele sikhangelele khona ngale lapho evelela khona le buyayo kuthiwa ivele eChina kukhanya abanye sebahlatshwa labo khona ngale so ijekiseni esiyaziwa ukuthi iyasebenza akusoze kuthatha isikhathi eside ukuthi isetshenzise uhulumende usithembisa ukuthi kuyonalo iviki ebuyayo ndisiyaphela abantu babe sebehlatshiwe
kuyathatha isikhathi esinganani ukuthi kudingwa abantu behlatshwe betestwe ukuthi hhayi ivele iyasebenza kakhulu ibe sihanjiswa-ke ebantwini akwenziwa njalo dokotela
Ama ofisa kona lava bantu, inhlanganiso le yenza ngemithi yeZimbabwe ikhona ngale Harare iyatifika e-airport ikhonde khona ngale akubona ukuthi kuyathatha isikhathi eside njengoba senjile ukuthi ijekiseni esike yasetshenziswa khona ngale China. Angiboni ukuthi kuyathatha amalanga amabili amathathu bengazange baphe imvumo yokuthi ijekiseni ihlale. Uhulumende ubesabala abantu ecele ukuthi sithumele inumber zabantu abakhona ukuthi endaweni enje kulaba abantu abangaka kumele bahlatshwe amajekiseni. Yikho lezi numbers zihambile eHarare uhulumende uyabala abantu ekwazi empilo kulabantu abangaka, e-UBH kulabantu abangaka, e-St. Luke's kulabantu abangaka. Yikho sokuyenzakala.
Usikhuthaza Mfundo Solayo Ngwenya usebenza empilo hospital. Sixoxe laye ekobulawe uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Bayakhala abantu eZimbabwe ngokutshona kwenduna uVezi Maduna Mavu owaziwa kakhulu ngokulwisana labamhlophe ngesikhathi sempi yenkululeko kanye lohulumende kwaye ngumongameli uMoyi Robert Mugabe ngodaba lombhuqazo weGrawundi. Wagcotshwa umdeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yamaNdebele ubelwelane lobhongo lakhumalo uthi ilizwe lilahlekelwe liqhawe lamaqhawe. Zalethulela udaba lolu ngokugceleyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokule minyaka emithathu wabhubha owayekhokela ibandla le-MTCT uMorgan Tsvangirai. Wenziwe umcimbi wokunanza usuku lolu ebulenjini bokuxhumana okube kulezikhulumeli ezithe uTsvangirai wayeyindoda emadodeni. Abakubandla le-MDC Alliance bathi kuzisa ubuhlungu ukutshona kukaTsvangirai. Abatshutshisi abathonise amacala ethiswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump kanye labaningi abakubandla lama-Republicans bavumelana ukuba uTrump wathuthuzela abalandeli bakhe ukuba bamngene ngenkani eCongress bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes. Bavumelana ngalokhu loba imdale le-Senate lithethe isinqumo izolo sokuthi uTrump kalacala. Kulabantu abaphila phose amajuma ayisithupha 57 abavotele ukuba uTrump ulicala lokuthuthuzela udlakela eCongress kwathi bangamajumi amane lantathu 43 bathe kalacala. Amalunga edala le-Senate akubandla lama-Republicans athe akukho emthethweni wokuthoniswa kukaTrump njengoba siwasuka esikhundleni sikamongameli. Omunye wabatshutshisi uMnumzana Jamie Ruskin uthe bakuveze sobala okwenziwa nguTrump mdlakasiphi zibandlela okwenza kube lodlakela eCongress.
This was the most bipartisan impeachment in the history of the United States. It was the largest vote in the U.S. Senate ever to...
Awukaze kwenzakale lokhu edale le-Senate nxa kuthoniswa umongameli ngoba kube lokubambana okumangalisayo. Ngokumele likunanzelele ukuthi kula malunga edale le-Senate angamajumi amahlanu lasikhombisa 57 avotele ukuba ulecala.
If you listen carefully to what's being said now after the trial, there are 57 senators who voted to convict on the facts in the law.
Ukukhela ibandla lama-Republicans edale le-Senate uMnumzana Mitch McConnell ovote ukuba uTrump kalacala wethule umbiko kusanda kuvotwa ecothozwa okwenziwa nguTrump.
There's no question. Done. That President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day. No question about it.
Akuna kuthandabuza ukuba uTrump wathuthuzela udlakela. Lokhu kwenzakala eCongress kwenziwa nguye. Abalandeli bakhe benza konke lokhu ngenxa yakhe. Watshela umhlaba wonke ukuba ukhetho lwebiwa. Olandela ezombusazwe uMnumzana Busani Mbusontini uthi akumangalisi ukuvota okwenziwe edale le-Senate. Untini uthi okwamanje uTrump ubhekane lamacala amaningi alakho ukumfaka enkingeni.
Lokhu kuyatshengisela ukuthi opresident abalandelayo bengeza kwenziwa nguTrump bekwazi ukuthi ama-party members abo azavota abelandela ipolitiki. Kodwa silethemba ukuthi mhlawumbe emadaleni kuzaba lenye amacala uTrump awafakwa ngaphandle kwe-Senate. Siyakwazi ukuthi i-DOJ lama-FBI kulama-investigation ayenzakalayo sabona ukuthi kuyahamba njani.
Ubuka ukuthi uTrump uthabe kakhulu ngokwenzakale izolo eSenate. UTrump watshela abalandeli bakhe ukuba ukhetho olwenziwa nyakenye lwebiwa ngabakubandla lamademocrats akunabufakazi obuveza lokhu. Umongameli Joe Biden wanqoba uTrump kukhetho lolu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 108 million asebetholakale bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Unani leli lithi sokubhubhe abafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million. ELeSouth Africa likhangelwe ukuba lizavula imingcele yonke eyavalwa ngozibandlela kulandela ukumemetheka kakhulu kwegcikwane le-COVID-19. Soke isikhathi sezamasiko. Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lo mnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo. Sikhuluma nje-ke lapha ngodaba lokubhubha kwenduna kaZulu uVezi Maduna Mafu. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Thembo, ngiyabingelela baba, ngibingelela abalaleli bakho.
Likubona njani khonokho okwehlele induna kaZulu?
Ukubi kakhulu lokho okwehlela isizwe, kwehle ifu elimnyama esizwe. Mbube sekhulu baba, kodwa ke kuzima ukwamukela ngoba ubaba ube yinsika yesizwe.
Indaba abantu abaningi kade bethanda induna kaZulu kangaka
kusukela ngesikhathi sobandlululo. Umuntu owama wamela iqiniso, umuntu owalwa lokungaphathwa ngokulingana kwabantu, walwa lobandlululo olwalusenziwa nguSmith lombuso wakhe, walwa lwabo ubaba lolo bandlululo, wamvalela ejele izikhathi eziningi. Ubaba uMaduna bekuthi nxa abombusazwe sebezitshela ukuthi balamandla kulezi nduna, ngizayichaza leyo Mthembo ngoba akusongifihlo futhi akukho umuntu engingamjabulisa ngimthabise ngokuthi ngingamtshela iqiniso. Ilizwe leliyana likamthwakazi Mthembo lathathwa enkosini uLobhengula, njalo izinduna lobukhosi yibo abanikazi baleliyana lizwe. Ama-politician ngabantu abavotelwa 5 years bangene baphume, izinto zesilungu lezo ezingasisebenzeliyo, mfuna ukubeka nje kucace. Kodwa ubaba uMaduma walwa labelungu besiphatha kabi, lakathi esokungena abantu abamnyama bona labo abafika benza izinto ezifana cathu lezinto ezazenziwa ngabamhlophe, ufike walwa lazo ubaba. Ubengayifuni into yokuthi abantu baphathwe ngezinyamazana, kudle labo abaphezulu abantu behlupheka phansi. Ubengayifuni leyo nto ubaba. Okwenzeka lokho kubulawa kwabantu ngama early 80s okombhuqazi, ubaba ubekhuluma ngakho athi kumele ukuthi kukhangelwe abantu bathonisiswe ngezenzo zabo. Akuyikho lokho, umuntu ungabulala umuntu uyathonisiswa, ayikho enye indlela. Kodwa ke into baba emqoka ukuthi uba mafu engathabisi umuntu, kube mele iqiniso engajabulisi umuntu. Mina mbele emaguswini le lathi la induna yakithi yako Khumalo uMadliwa, kodwa ngithe ngihlangana labantu bakogodlwayo, mina qobo lami ngabahawukela indlela abaphila ngayo, ngabantu ababezigqaja ngalokho abayikho. Kusenziwa ibukhokheli bakhe ubaba uMaduna ukuthi wayefaka ebantwini ukuzazi nokuzazisa nokuzigqaja.
Kutshoni konke lokhu baba Khumalo?
Ukuzigqaja Mthembo kasitsho ukuthi ubuseyisa abanye abantu, kodwa ke ukuthi uzithande uzigqaje ngalokho yikho. Uyazi abantu bahluphekile, uthola abantu bephila impilo yakhe yonke umuntu efuna ukuba ngomunye umuntu, akubusisekanga lokho. Manje abantu bakogodlwayo bayazincoma ngokuthi bangigodlwayo omnyama, bayazithanda, ayikho into embi ngalokho. yiko sonke nje izigaba ngezigaba lezinduna ngezinduna into kumele bayifake emuntwini umuntu azithande ngalokho ayikho khona angazibukeli phansi baba silahlekelwe njengesizwe ngendlela eyisimanga silahlekelwe ubaba ube sifundisa into esayifundiswa ngabadala ukuthi ungaze wadle emzini ungenzisi izinto ngoba sokufaka izinto phambi kwakho kwafaka ukudla sutshintsha sokhuluma into engaqedakali mane eqinisweni umbuyancitsha ukudla mane eqinisweni leyo nto singeke sesiyikhohlwe ngokuphatha abantu okwenziwe ngubaba okokugcina ubesika lalaba abantu abanye ngamachina abanye bavela kwenye izigodi bafika bagebhe ilizwe lakhe random yinto bayinona leyo ubengayifuni baba futhi iyenyanyeka ngifuna ukuthi thina singabafuyi benkomo uzazifuya uzithinga inkomo sola amagodigodi ilizwe lonke Mthembo angifuni kuyalula sibuhlungu ngalokho okwenzakeleyo sithi ke kubantu abakhe lezihlobo hayi abaduduzeke Mthembo nathi siyisizwe siyakhala akakumnandi kuzathatha isikhathi futhi ukuthi sizakwamukela siyabonga Mthembo
hayi ke manje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sesixoxa lobaba uBonman Khumalo isikhulumele senkosi uvulelani lobhe ngola Khumalo Asikhangeni singabaphilileyo ngeviki yezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu zinontungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ubusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi bilani kuleli veke ledlulileyo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokuthi kambe kuyini okwenza umuntu abe ngumKristu oleziqwaga oqinileyo kwansi ukufakaza. Singabala kumsebenzi chapter ka 2 silandelela lapho kuloba uthi yena kwathi selufikile usuku lwePentecost babe uthene ndawonye bonke kwathi kungananzelelwe kwezwakala umdumo ovela ezulwini onjengokuvunguza komoya olamandla wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo kwasekubonwa yibo indlini ezehlukeneyo kungathi ngezomlilo zehla zahlala phezu kwalo lalo wabo basebegcwala umoya oyingcwele baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokhu umoya wabanika ukuphumisela Ngiyawazi ebandleni langaphandle kwebandla kuba nokuphikisana kakhulu nxa sifika kule ndawo yokukhuluma ngomoya oyingcwele kuba labantu abaningi abaphikisanayo ngakho ukuze njalo kwezinye isikhathi lamabandla edabuka phakathi ngenxa yokuthi abantu bephikisana ngale ndaba kamoya oyingcwele ngifuna sizwisise ukuthi wona vele umoya oyingcwele wawuvele ukhona ekuqaliseni izwi likaNkulunkulu lithi uNkulunkulu edala izulu nomhlaba wawuvela umoya wena uphezu komhlaba umhlaba ungalalutho ungakhani ukuthi ungalasimo ungalani umoya wakababa wawulokhu uphezu komhlaba njalo wawuyoyenza ukuthi sokukhulunya ilizwi lapho uNkulunkulu esesithi akube khona lokho akube kunje wehlukanise amanzi lomhlaba umoya ongcwele nguye owawungamandla kaNkulunkulu wawufeza zonke lezo zinto umoya ingcwele wavunguza ulwandle lwadabuka phakathi abantwana baka-Israyeli bedlula ngomoya ingcwele wayengumlilo owabonwa nguMose ukwenzela ukuthi uNkulunkulu akhulumisane laye ngomoya ingcwele esimfice esebenza empilweni ka-Elija laphana elwisana labaprofeti bakaBhali kubuya-ke ilangabi lomlilo uNkulunkulu esebenza esehlukanisa umprofeti weqiniso nomprofeti wamanga kwakusebenza umoya oyingcwele ngomoya ingcwele owaphakamisa njalo wamisa ngamandla akhe isikepe lapha ke uNoah ayicatshekiso njalo nguye owavala lesivalo ukuvikela ukuthi uNoah engangenelwa ngamanzi nguye umoya ingcwele ke oyenza ukuthi nxa ivangeli lithunyayelwa umuntu ezwe ethintwa livangeli njalo ekwanisa ukuphenduka achiye isono alandele uNkulunkulu ngumsebenzi kamoya ingcwele lo njalo umoya ingcwele nguye ukuthi nxa sibala ilizwi likaNkulunkulu abe yisibane esisitshengisa umqondo kaNkulunkulu iphimbo likaNkulunkulu ngumsebenzi kamoya oyingcwele wona lo ikanti njalo umoya ingcwele nguye ke osigcwalisa ngamandla asinika igunya lokuthi sikwanise ukulithumayela lona ivangeli ikanti njalo sikwanise lokulifakazela abanye abantu akula muntu ongaba lamandla okufakaza engagcwalanga ngamandla kamoya oyingcwele njalo umoya oyingcwele nguye ukuthi nxa laphana ufakazela omunye umuntu unembeza omuntu lwana uthintwa nguye umoya oyingcwele ukwenzela ukuthi umuntu athole impilo enaphakathi akunamuntu ongaphendukisa omunye umuntu kodwa sonke siphendukiswa ukuthintwa ngumoya oyingcwele esitshengisa lapho esiwona khona
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likajesu unguwe okwanisa ukusiqinisa esikristwini sethu ngabe ungehlela phezu kwabantu abakho wonke umuntu osilaleleyo ovula inhliziyo yakhe umqinise sibongile ngegama likajesu amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silo mfundisi useniswanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile nkumo
siyabonga kakhulu mfokankomo okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
lingalitshona njani mthwakazo muhle zimpapho muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumaigobe namhla kuhlelo sixoxa labalaleli ngosuku lothando iValentine's Day asizweni umlaleli wethu umlungisi Ncube ekhuluma umbono wakhe ngosuku lolo
sakubona umsakazi ka studio 7 ngithanda ukwenzela unkosikazi wami uNontobeko Mkandla iValentine's Day ngiyamthanda manje ngihluleke nje ukuthi atholi present kodwa na hayi themba lawa amazwi angafika kuya hayi abe yiyo ipresent nqwa
hayi siyabonga Ncube Nontobeko Mkandla kuwe sithi happy happy Valentine's Day asizweni umunye umlaleli
salibonani balaleli igama lami nguLois Lola bengifisa ukuthatha leli thuba ukufisela umuntu engimthandayo usekanka i-Happy Valentine's Day lani balaleli ngithi Happy Valentine's Day yini ngilethemba lokuthi likholisile
hayi Lois siyabonga kakhulu ngamazwi akho kuwe sithi happy happy Valentine's Day asizweni umunye umlaleli
bengithanda ukuthi Happy Valentine's kusithandwa sami umama wabantu abami uthandiwe simangu ngithi njalo mahlabezulu ngibona lapha elikhona ibile isuku oluhle ulusuku lwezithandani
hayi lapha ngunkosi khona Dibiti ovela koBulawayo Thandiwe uyamuzwa uDibiti uthi happy happy Valentine's Day yini lonke balaleli ngithi happy Happy Valentine's Day ngilethemba lokuthi likholisile ngempela. Bona lokwa namhlanje zulukandaba sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe The Connection a Live Talk 8 to 9 p.m. zulukandaba khonapha emsakazweni we Studio 7 olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMaigobe ngithokoza umuhle zimbapho muhle ngiyaphinda njalo Happy Happy Valentine's Day bye bye.
Hayi ngiyabonga Mike Wobes lesemba lokuthi la ukholisile lomunye wakho khona ngapho ngosuku lweValentine's Day. Singagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Ijekiseni yokuvikela abantu kumkhuhlane weCOVID-19 iSinopharm ikhangelelwe ukuba izabamukelwa isiphathamandla sikahulumende kusasa kweleZimbabwe. Bayakhala abantu ngokutshona kwenduna uVezi Maduna Mavu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa uGibbs Dube. Thank you.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.